Lokhu kuphume emhlanganweni owenziwe yile inkokheli yomdabu loZulu isithi lokhu kulakho ukudala inhlupho ezingaphambanisa intuthuko yalumango. Ekhuluma kulomhlangano, umgcini sihlalo wesigaba sakoMvuthu, uMnumzana Paulus Ntini, uthi abasakhulayo laba babuthwa ngamabhasi besiwa emahofisini aweZimbabwe Electoral Commission besiyabhalisa kutsha. Uthi lokhu kubangelwa yikuthi amakhansila awedolobheni leVictoria Falls iningi lawo angawe-CCC awasela abalandeli abaningi kulandela ukwetheswa amacala enkohlakalo ephathelene lezokwebiwa komhlabathi.
Okumele kunazele badala ukuthi yebo kambe ingakuvumela khona lokho ngoba sometimes umntwana uyabe phiwe okuyi $5 and uthabele i $5 then usukhohlwa ukuthi impilo eyakusasa sisakha njani kwenze development badala kuyasilimaza. Through what test ngathi nxa kubuya ukudla uzathola ukuthi thina i-registration for example ngithi thina lapha ekachithe ward silabantu abayi 500 then usothola ukuthi ukudla khona kuyabuya ukuthi kona abantu abangu 500 kwathi yethi khonapho thina sibengakho ilinamba enye lanaphana isisukile yangaphi yayefollows. Then okunye kudelimitation yethu owemavoti lokulananza ukuthi athesi iqunyiwe kathesi isidobe yabiswa ngapha kwaze ukuthi isiqanda kuvi lenamananga zakhanyiswa ku-188. So ingozi ekhona ukuthi la bantwana abanxa bethathwa behanjiswa ngale besiya booster i-Victoria Falls. At the end of the day nxa sokubala laphana i-registration yangale Victoria Falls kuyatholakala ukuthi kwankhona liyana isenamba eningi sokuthiwa liyana isiyisithi kayizimele yodwa. Then thina sesisuka lapha sesiyangena sisuka ngaphansi kwakochifushana le sesiyaba yi-188 khangela sesiyangena ebantwini ezinjani esiyasingabe zikhona.
Umnumzana uZamani Ncube laye ugcizelele kulokhu
bebafumbathisa izimali ukuthi abantwana bayethenga izidakwamizwa bebe sebebuya besiba luhlupho lokubana behlukuluza abazali sebenathe babhema izidakamizwa ezinemali le abaye beyiphiwe yilaba bantu. Njalo kuhlukuluza kakhulu ubuphathi besigaba ngoba kuyabe sokusiba angani ubukhokheli yibo obunikeza ama-proof of resident besiya hambisa besusa abantwana babahlali baleyo ndawo ukuthi baye vota bekweyinye indawo.
Unkosikazi Mawela Moyo esinye sezakhamuzi ebesikulumhlangano uthi yena uyaqala ukuluzwa lolu daba.
So nxa abantwana bona bezochithwa la besiya votela kumbe bavotela ucouncil we-Falls akathi kuncedani manje kuthi ukuthi laba abantu laba hayi kuthi ukuthi kube impambaniso ngoba umntwana abantwana ngathi special olutsha luyabe lungazanjo lungazi kodwa ngisoze ntingi lapha ekhaya mina ngiyevotela ukhansili owe-Falls.
Kodwa umgcini sihlalo we-CCC esabelweni seMathebeleland North uMnumzana Prince Dubeko Sibanda uthi kukhona okunuka santungwana kulolu daba.
So anguboni ukuthi osokuludubo kungabe sokuyikuyini nxa abantwana besuke kwenye polling station kumbe basuke kwenye ward kodwa ngaphakathina kwenduna yabo ukuthi bevotela e-Follows lapho abavele bejayele ukudlalela khona. Angikwazi ukuthi kuthiwa i-vote buying iyaba i-vote buying osevotile mbani evota nga. Njalo lizama ukusitshela yini ukuthi bazama ukusitshela ukuthi khona abantwana bakoMvuthu bachiphe kangaka okokuthi sebengathengwa ngama $5.
Umsekeli kaSibanda uMnumzana uJabulani Hadebe laye ukulandule lokhu kodwa wathi ukuze abalandeli bebandla leli basuthiseke bazaluphenyisisa lolu daba.
Sizafika endaweni yaleyo to try and investigate ukuthi kuhamba njani. But I doubt very much ukuthi bengaba ngabantu bebandla lethu.
Ibandla le-CCC lokhu liphakathi kokugoqa uluhlu lwabantu abazalimela kukhetho olukhulu lokudinga amalunga edale lephalamende, amakhansila lomongameli. Lokhu kwenzakala sokusele isikhathi esifitshane ukuthi lolu khetho lenziwe kunyanga ezimbili ezilandelayo. Umongameli Emerson Mnangagwa ukhangelelwe ukubika yiloba yisiphi isikhathi usuku lokuqhutshwa kokhetho olukhulu olukhangelelwe ukwenziwa lonyaka. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngikoMvuthu, nginguNokuthaba Dlamini.